Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 6 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi avume ukuthi sehlulekile ukulungisa umnotho. Ababalisi bathi bayalusekela uhlelo lokutshengisela ngokuvala ilizwe ngomvulo phezu kokudula kwezinto lokukhwela kwama-school fees. Umongameli weMelika usekhethe onsundu njalo oyisitabane ukuba yisekhulumeli sesigodlo sakhe okungokwakuqala embalini yalelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi phezu kokudilika komnotho avume ukuthi uhulumende wakhe usehlulekile. Umnangagwa utshele umhlangano wabasakhulayo bezanu PF eHarare izolo ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezizama ukumgenqula embusweni ngokudiliza umnotho lokukhwela intengo yezinto mahlayana nje. Nanka amazwi kaMnangagwa.
We are aware that some of our people are working with detractors to bring about regime change through the manipulation of our exchange rate and unjustified price hikes.
Siyakwazi ukuthi kulabanye bethu abasebenza lezitha emizameni yokugenqula uhulumende ngokudiliza umnotho lokukhuphula intengo yezinto. Uhulumende wami uphezu kwalo lolu daba. Izephu lamthetho zizajeziswa.
Malcontents and the counter-revolutionaries.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wabasakhulayo bezanu PF izolo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uMnangagwa kumele avume ukuthi sokumehlule.
Kulusizi ukuthi uPresident Mnangagwa uyagcigcwiza sephonga ukuthi kulabanye abantu. Thina sibona lapha ngani ukukhomba ngaphakathi esithi internal conflict. Utsho ukuthi izanu PF sixabana ngaphakathi ngoba landikuzwile abama-industry abekhomesi besithi ilizwe leli liyabulawa yi-corruption lemthetho engayisiyo. Okwakhathesi ngibona ngani uMnangagwa uyagcigcwiza kafuna ukutsho ukuthi izanu sikhamana ngoba kulabanye labo sebebonile mhlophe ukuthi umuntu obulala ilizwe nguMnangagwa le administration yakhe. Bayakhuluma ukuthi i-corruption ukutshontsha izimali eziningi ziyangena ziyaphuma. Izolo lesibone uMthwangwa oyispokesperson ephuma mhlophe esithi kuyamangalisa ukuthi imali eningi iyangena kuhulumende kodwa kusasa iphume ibhenki silezikhala. UMthwangwa anti nguyispokesperson. So bazama ukutshengisa ilizwe ukuthi kulabantu abakuzanu labaku-industry labaku-commerce ede bekhotha amathe ezanu sebeze babona iqiniso ukuthi hayi lapha sokunzima ekuMnangagwa sephongu gcigciza nje seswele umuntu omdala ukuthi ngathi thina njengebandla elitsha sila ma-economist abantu abafundela ezemali lomnotho sibona ngani into yokuqala ikuxotshana le-corruption siyiqede sithi du amasela wonke aziwayo atshontsha igold atshontsha imali kahulumende njengoba seke sezwa ngomgabe ukuthi kwasolakala 50 million abazange babotshwe.
Uyatsho ukuthi uMnangagwa ubekhuluma ngamalunga ebandla lakhe leZANU-PF kodwa sesike sezwa inkulumo ezifanayo zivelela kuZANU-PF ziqondiswe kubandla lenu. Ubengakhulumi ngani yini lapha uMnangagwa ngoba uhlezi esithi yini elisebenza lezitha?
Njengoba ngichila ukuthi uMnangagwa uyagcigcwiza ufuna ukuthi abantu bazinakanele becina sebedinga indlubu emlotheni, abanye bathi hatshi ukhombe i-CC, abanye bathi hatshi ukhombe i-opposition, abanye bathi hayi ukhombe abantu bezanu-PF. Kodwa thina phela siyakwazi isikhathi esiningi vele bahlala bekhala ngathi besithi saletha ama-sanction yithi esenza lokhu lalokhu, thina sibatshele ukuthi hayi ama-sanction bazifakela. Kungaba iqiniso ukuthi iningi iza kuthi hayi uMnangagwa ukhomba thina, kodwa thina siyakwazi khathesi ukuthi injongo yakhe ukhuza lokwethusela abantu bezanu-PF ngoba uMthwangwa uphume sobala esithi imali kahulumende iyavuza. Thina asikho kuhulumende, asiza ke sibambe imali kahulumende. Yikho ke lapha uMnangagwa wenze gcigcwiza esesaba ukuqamba mhlophe ukuthi lapha ukhombisa lokuthuka lokutshela abantu ukuthi ZANU-PF yiyo esimhlamukela.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change lona elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Ababalisi bathi labo bazaphatheka kuhlelo lokutshengisela okuqoqwa inhlanganiso yabafundi bamakolishi lamanyuvesi izinasu ngomvulo ikhonona ngokukhwela kwembhadalo yesikolo ama-school fees kanye lokudula kwezinto. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUZI ithi abantu kumele babambane ngomvulo batshengise uhulumende weZANU-PF ukuthi bathukuthele ngokubhidlika komnotho okuqhubekayo. Umkhankaso lo uphansi kwesihloko esithi hashtag fees must fall kumbe national shutdown. Ukhuthaza abafundi ukuthi bavale amakolishi ngomfulo lo ukuthi uZulu engayi emsebenzini. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seyathuzi uMnumzana Themba kuye moyo.
Uhlelo lolu abaluthungamelelayo ngabafundi kuzathi ababalisi izisebenzi zikahulumende labazali labanye abathintekayo ekuweni kwezinga lezemfundo kukanye lomnotho sikhangelele ukuthi baphatheke. Simatasa nje siguguzela lokho.
Manje njengoba sibona kuke kwaba lenhlelo ezifanayo zingaphumi lokubambekayo, libona ungani kathesi kuzaba ngcono na?
Umzabalazo akusinto yosuku olulodwa ebuya lula. Sikhangele ukuba konke esasikwenza lesikhangelele ukukwenza manje lesikhathi esikiso manje indima isivuthiwe. Kunenge sikukhangelele ukuthi kuphume kodwa kukhulu okukhulu sikhangelele ukuthi kutshintshe izinto. Intengo yezinto ezitolo, iholo lababalisi, imbadalo yemfundo. Thina-ke njenge-ATUZI lanxa abafundi besithi kwehliswe i-fees, thina sithi uhulumende kangene nge-state funded education. Okukhulu nxa usempini Chrissy, awukhangeli ukuthi usuyehluleke kangaki, ukhangela ukuthi kufanele kwelinye usuku unqobe.
Sike saxoxa labanye ababalisi abathi bona bayisaba ukuthi bathathe inyathelo elifuna ukuthi lilithathe. Lina likhuthaza amalunga enu ukuthi enzeni kakhulu labo abathi bayesaba?
Ukwesaba kwabantu eZimbabwe kwaqala kudala, mhlawumbe kwaqala sanda ukuthatha ilizwe lapho abantu beZimbabwe bavukelana khona. Uhulumende la usekusebenzisa ukwethusela ukuze abantu besabe ukwenza abakufunayo. Kodwa ke kwabo kwagwala akulasililo, batsho njalo abadala. Kodwa sithi thina nxa ungesaba imbali iza kugcona kusasa, isiveza ukuthi wena nguwe owenza abantu beZimbabwe badubeka. Ngithi ke abantu bethu, amalunga ethu, sivele manje sifile kwini esikwesabayo. Sivele manje siyesatshiswa, siyabotshwa, siyachaywa. Kwini okumele sikwesabe? Singayisaba ngoba noza silungisela. Asibuyele emuva. Abantu kathesi manje bonke bakhomba iminwe kithi. Asithulanga ke lamhla. Sesisithi mhla ka-9 uhulumende kaqondane lazo izikolo sezivaliwe. Nguye okumele azenze zivulwe.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. iNewsday ithi uhulumende wethukile phezu kokutshengisela okuqoqwa ngabafundi ngomvulo osokwenze watshela abezomvikela ukuthi baqaphele. iChronicle ithi uhulumende uphakathi kokubhalisa ababalisi okumele abhadalele abantwababo imali yama-school fees. So go is kati sembiko yenu.
Police lape msakazweni kama usipongwenya lape goli. Ngitabuka at Plan 3M pandeni. Andanda ukuphikisana la ma-analyst bene emsakazweni lapho umabhena lalo omunye ubaba okhuluma esebhulwayo we-analyst la. Indaba ye-NATO le-Russia. I-NATO ayikazi yaba yi-threat ye-Russia. Ngicabanga ukuthi i-NATO isizathu ikhona namhlanje kwinxa yokuthi ivikele labo abalezandla ezimfitshane abangakhoni ukuzilwela lokuzivikela esiqhwageni lesikholo lesi esibizwa ukuthiwa yi-Russia. Ungabheka amazwe ase-Eastern Europe lapha abaleka ngena ku-NATO kungenxa yokuthi ngoba saba isikhwaga lesi abathi ngu-Russia. Bazibona bengavikelekanga ku-Russia ngoba i-Russia injongo yayo ukuthi ibuyele lona la mazwe ayibiza kuthiwa yi-Soviet Union kudala iyabambe ngodli angene ngaphansi kwayo. Yikho nje sibona impi yase-Ukraine namhla yinjongo ye-Russia laphana, hhayi ukuthi yeyi NATO i-threat kwatintini. I-Russia ifuna ukuthi ithathe umbuso ikhiphe laba basembusweni e-Ukraine ifake i-puppet government yayo. Yikho okudala bekuzama behluleka, manje bayibona ukuthi into yabo ayingeke iyenzeke. Yikho sebezama ukuthi balwe ukuthi basuse i-government ekhona manje eyase-Ukraine. Injongo sisizwile besithi baliberate abantu base-Ukraine, kodwa ngizibuza ukuthi ubaliberate kanjani abantu abangakufuniyo? Ngoba kuyabona ise-Ukraine ukuthi bayizonda lokuyizonda i-Russia, ngisho lalaba abakhulumisa i-Russia abayifuni.
Salibonani Ntunga, liyaphila? Hayi, thina siyaphila. Ntunga, zamani ufundisa abantu nxa bekhuluma ku-Studio 7. Libatshele, i-Studio 7 asiyo yokuthethisa abantu. Abanye basuka babe sebethathe ngani umsakazo lowo ngowabo. Kanti nina liyabalisanza inhlelo lezi ukuthi zibe ngezomuntu wonke. Abanye zigcina sengani sezibaninki isihliziyo lokuthi bakhulume ngayo. Ngoba uyafica abanye sebeyenza ungani kuthiwa ngiyabo. Ekhuluma okakhe yabe efake inhlamba. Kulokuthi afake imbono ezwakalayo ukuthi yena ufuna kube njani elizweni. Hayi upho ngokuthi ubani yinja, hey ubani ngabe uyabulawa, hey ubani ngabe kuyabuye amabhomba abantu bachaye izulu. Zinhlamba zonke leziyani. Kanti thina siyaba singafuni kube njalo. Veke izizathu. umshado la ukuthi wena ufuna ukuthi ilizwe nqa libusa libuse njani. Nqa wena usiyapha ngokukhuluma inhlamba. Pho usasa nqa usubusa, uyabasubusa uhlezi phezulu kwenduku. Abantu bapha ngokulalela wena bangasoze baphendule. Ngendlela yabo yiyo yona lokubuseni uzaba njalo awe kujinji.
Salubonani basakazi studio 7 bingelele labalaleli. Mina nginombono lapho ukuthi kanti lo mbuzo engizibuza wona ukuthi kanti amaholi bethu abangama-members laphana ephalamende, amalungu ephalamende, imithetho eyinye abasuka beyibhasisa lo minister of finance osuka eyibhasisa basuka beyihluzisile sibili bayibona ukuthi into elengqondo silibeze beyenza ibe ngumthetho noma ibe i-benefit for bona or bazicabangela bona bodwa. Ngoba sizothi bapasise ukuthi bona njengamalungu ephalamenti bangathenga izimoto ngaphandle kwelizwe ezemali elingana ne-$60,000. Sibuye simangale ngoba sizokuthiwa imali abayiholayo incane, bayakhala ngeholo labo bathi lincane kakhulu. So lo mthetho uzobanceda kanjani ma kuyukuthi bona umholo wabo vele umncane ulingana ne-$2,000 or $200. So umthetho lo usuwupase njani vele kuqaleni?
Salubonani basakazi baka Studio 7 okhuluma uJay Moyo. Hayi lapha basakazi lenhlupho la. Hayi kunini nithumela ama audio, ayikho le audio M1 esabalo. Angazi olokhu inamba leya lisayisebenzisi mna lokhu record entweni engasebenzi. Hayi ngiyacela limphumele egcekeni ukuthi uhamba njani.
Salubonani ku Studio 7. Basakazi bethu nonke kustudio 7 nabalaleli bestudio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilani egoli bakwethu. Bengithanda ke lamhla ukuthi mphawule ngalokho okukhulunywa ngabahlaziyi ababheka ukuthi kungani abantu bengayivota, bethi abantu abasafuni ukuvota, abantu sebakhalala ngokuvota. Ngibona lokho akulona iqiniso. Iqiniso yikuthi bona abahlaziyi laba abekho on the ground ebantwini. Akukho lula baba bobaba labomama ukulungisisa izincwadi eZimbabwe kusukela nje encwadini zokuzalwa kusiya kuma birth certificate kusiya esithupheni. Akulula kuzima kakhulu, ene ngapha kumele udinge ukudla. Isibonelo ngami nje, ngangine birth certificate encane kumele nishintshele ku birth certificate enkulu kwaze kwadingeka ukuthi ngiye Harare ngiyoyithatha khona. So emuntwini ongenamali zonke lezo nhlelo ukuthi azaza finyelele ukwenza yonke leyo nto, mbona ukuthi kungaphezu kwamandla. Abantu bayafisa ukuvota kakhulu, that's why ubona kuma star rallies enziwayo kusiba labantu abaningi kakhulu. Abantu labana abaningi ubuningi babo abarejistanga, bayafisa ukurejista, bayafisa ukuvota, kodwa indlela yokuthi uthole zonke lezo yincwadi akukho lula.
Salubonani bangani bami, salubonani hlobo zonke na Studio 7 abasakazi abahle. Hayi ngithi ngigqugquzele lokho engangihlezi ngikhuluma ngakho, ngithi mina abantu sihlupheka ngezithupha, bangani bami elingelazithupha la mabhedi. Mina engangikhuluma ngithi angilalutho, hhayi asambeni emnyango wama-ofisi bangani bami, asambeni ngobuningi. Uhulumeni usecegise kakhulu ukuzimadi sikuthole ma-homeaffairs, asambeni siyothatha izithupha bakwethu. Lami ngikhuluma nje senginaso isithupha, sengingumuntu lami ongangithola ngiphethe isithupha kathesi. Hhayi kabonga, ngiyambonga ukhombethi i-team nangakho kwadoda. Hhayi esebenzile wena osolayo sola asali, kodwa iqiniso ukuthi sondela ubone ukuthi isithupha lebheda ngeke ukuthathe yini. Hhayi asambeni babhethu, sambeni siyothatha, sambeni. Mina ngikhuluma nje ngempela, yena engangikomplaina kakhulu impela, ngicela ukuthi ngabe uba ku-edim nangakho uyaceba, uyasicekisela ukwenzela ukuthi sithole lathini isifanelo. Hhayi usecekisile babhethu, cekisile sicacisile ikhehle elidala kulanto esingayenza bakwethu asandeni ngokuningi siyethatha sandeni sibili lingayisabi akulalutho lani lengithi maybe kuzaba zima mhlawumbe siyathatha hayi ngithethe kahle sibili khona kwekhezi lami ngithethe kahle ngiphela sengumuntu ophilayo ngiyabonga ama-studio 7 umsakazi wonke abasisakazela wona abasincedisa nawo zingoni kakhulu ngokukhulumayo ngupamona ungwenya ngikhona apha ekhezi konapa
ngiyabingelela kunamhlanje ngingumfoka mafu endaweni yasenyathi ngizothanda ukuphawula nje kancane kule ndaba ethinta i-transport uhulumeni kwafuna ukuthi abonelele ukuthi le nto ayenzakalayo ukuthi i-transport kube yinto enzima ukuthi zitholakale ukuthi abantu bahambe baye emadolobheni lapho abaphanda khona nalapho abasebenza khona njalo kube sekusiba yukuthi idola litshone phansi livumbuke litshone phansi livumbuke lokho kucaca ukubala nje ukuthi ayikho into ayigwanisayo azoyenza and le nto izosisa ubuhlungu kakhulu ngoba izihlobo zethu zobe zisiyazama umsebenzi abanye bayathengisa but right at the end abanawo umsebenzi total kodwa-ke kunzima khona-ke okunye okufanele kwenzeke siyacela ukuthi amapolisa maweme ukuxothanisana nezimoto ezilayitshe abantu and lokho abantu bakwenziswa yindlala esiswini ngoba kuthiwa indlala isusisele esigangeni lingele ekhaya liyocela ukudla linzinze libe ngumuntu oqondileyo lokho kubuhlungu kakhulu ngokuba uma sikukhangela kumanje ama-transport awekho kodwa laba abantu bama-wonder feet babazamayo ukuthi bathatha abantu bababeke ngokwenzeka lokho kade kusenzeka bekuba ngcono kakhulu ngoba abantu they keep on doing their jobs nanoma bekuba nzima kodwa bebekhona ukhona ngalokho okuncane bafake isinkwe etafuleni in other ways they have to make maybe a plan to create up the space for those people like abasebenzisa izimoto ezincinci ezifana nokuthi zingathi ama-wonder feet nabo-grandvia nezinye nje imoto they have to ukuthi bazisayine ngaphansi kwenye inkampani if they can't do that vele as long as kusasenjalo basezoqhubeka abantu belayisha ngoba indlala yiyona ebenzayo ukuthi bazibagcine sebesesimeni esikanjalo it won't be solved without a solution but the other thing that they have to do they have to try to make maybe a figure to them ukuthi bazobafaka ngaphansi kwenye inhlanganiso if they can't do that I don't think ukuthi kusazoba nzima kakhulu and uhulumeni makayeke ukuhlukumeza abantu ethumelele amasosha akhe noma amapolisa akhe kuthiwa makaxeshanisa abantu kufintshisa indlela lokho kuzoba yinto enzima kakhulu ngoba umuntu siyazi ukuthi nga-straight hand asenzeni kodwa ngolunye usuku nathi sizofuna ukuzilwela
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iVoice of America ibika ukuba iWorld Health Organization ithi umkhuhlane weCOVID-19 ubulale abantu abayisigidi phose ezilitshumi lanhlanu 14.9 million phakathi kukazibandlela ngo-2020 kusiya ekupheleni kukampalakazi ngo-2021 iReuters ithi eleBhilitane selithole isigidi ezingamatshumi amabili lantathu 23 million eyantshontshwa kwele Nigeria ngowayengumholi walelo lizwe owayebusa ngochuku umnumzana Hasani Abacha. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usekhethe owesifazana onsundu njalo oyisitabane uKarin Jean-Pierre ukuthi abe yisikhulumeli sesigodlo sakhe uWhite House Press Secretary. UKarin ube ngumsekeli wesikhulumeli salesi sigodlo uJen Psaki yena ozatshiya lo msebenzi mhlaka 13 kulinyanga. Lokhu ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi isitabane kumbe umuntu omnyama angene kulesi sikhundla. UBiden wathembisa ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. asebafakile ezikhundleni lezi bagoqela umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris, yena uKarine Jean-Pierre kanye lomahluli weSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Umongameli welizwe uBiden is going ahead lokuthembisa awayekuyenzile during the election campaign ukuthi abantu abamnyama wayengasoze ebakhohlwe, ngoba singabuyela during the primaries ukuthi babe ngupresident. Siyakwazi ukuthi umongameli uJoe Biden wayesedliwe ngama-Democrats from Maine to amanye ama-states, but wathi sefike South Carolina lapho kule majority yabantu abamnyama labo Clyburn bamuvusa. Siyakhumbula ukuthi he was out of the picture to be nominated president of the country until abantu abamnyama, abantu abasundu came and backed him 100%, and then everything turned. Sabona lathi during the election ukuthi 90% of the black women bavotela uBiden. Sesibone kathesi ukuthi sefake abantu owathembisa bona ukuthi wayezabafaka ama-minorities lapha, abantu abamnyama, ama-Latino, ama-Native Americans, lama-foreigner nje, ama-immigrants. Siyabona omunye ubhuti ovele Nigeria is in the White House budget office, njalo nje. So lay he trend engathiwa is a beginning in the politics of America. Siyabona ukuthi izitabane vele zazingavunyezwa anywhere in the administration offices for any government position, but kathesi sesibona ukuthi in those critical positions iyamelika, ayisakhangeli ukuthi what is your sexual orientation or uvela kuphi, bakhangela italent lakho ukuthi can you do the job.
Isiyazi ukuthi kulokhetho lwamalunga ephalamende ekupheleni komnyaka ubona abantu abamnyama besekela uBiden lamademokrasi yini kulolu khetho, ngasekwenzile ukufaka abantu abamnyama ezikhundleni eziphezulu?
Uqakathekile for the elections ngoba kathesi sibona indaba ye-Roe versus Wade ekuthi abantu bakwanise ukuyenza ama-abortions, ngathiwa isiza khitshwa Republican-backed court. Ngoba siyakwazi ukuthi the highest court in the land for the past 50 years ibi supporta the right of a woman to do what she wills to do in terms of governing her body. So kwakathesi sibona i-Republican majority court isifuna ukutshintsha khonokho, and sibona ukuthi ngama-midterms lawa kathesi kukhanya ngantwa ama-Republicans angantwa azanqoba both the House and the Senate. But ukuphuma okulika okuphume indaba le eyama-abortions ukuthi kasoze avunyezwe in America, ngathiwa sokuvuse ama-Democrats amaningi. So ngathiwa izaba hi-pivotal rallying cry for ama-elections, ama-midterms ababuyayo ngo-November. Ngiyabona mina ngathiwa kathesi it is up in the air ngoba besikwazi ukuthi vele ama-Democrats ebezadliwa, but kathesi ngendaba zona lezi as a Roe versus Wade, hayi sozaba le nkinga lapha, kuzaba njenga okukhona kathesi ngathiwa there will be 3 or 4 votes or Senate seats going the other way, not what we were expecting.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe njalo uhlala e-Ohio konapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uMongameli Mnangagwa kumele ekele ukudinga abathakathi avume ukuthi usehlulekile ukulungisa umnotho. Ababalisi bathi bayalusekela uhlelo lokutshengisela ngokuvala ilizwe phezu kokudula kwezinto lokukhwela kwama-school fees ngomvulo. umongameli wemelika umnumzana Joe Biden ukhetha onsundu njalo isitabane ukuba isikhulumeli sesigodlo sakhe okungokwakuqala embalini yaleli lizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.